ebethula inkulumo yakhe emhlanganweni lo. Umphathi ntambo kaja lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Naledi Pandor uthe iSouth Africa izimisele ukuncedisa iZimbabwe ukuphuma enkingeni ebhekane lazo.
A social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Uhlupho lwezomnotho lezombusazwe eZimbabwe ngolunye lwenhlupho ezinkulu kulazo zonke ezibhekane leSADC.
Lobanje uNkosikazi Pandor esithi izijeziso zomnotho ezethulelwe abantu namankampani athile eZimbabwe sezehlulekile kulungisa isimo njalo kufanele zesulwe. Ngokugcizelele ukuthi izijeziso lezo akusilo lodwa uhlupho olubangela isimo esibi eZimbabwe.
The politics and the economic as well as the social.
Ngeke ezomnotho zilunge eZimbabwe nxa kungalungiswanga ukufuthelana okukhona kwezombusazwe.
Umeli weZimbabwe kweSouth Africa umnumzana David Hamazwiridi ugcele inhlanganiso yamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika eSADC ukuthi incedise iZimbabwe ekulungiseni isimo elizweni.
One way in which SADC can help is to create facilities for Zimbabwe to invest.
ISADC singasinceda ngokusiza ukuthi sithole imali elomthelo ophansi enhlanganisweni ezobolekisa imali yentuthuko kuSADC lasemazweni omhlaba.
Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe usiqa mfundo Adam Tambara utshele umbuthano lo ukuthi ngaphandle kokuthi kulungiswe indaba zokhetho eZimbabwe abantu abakhoshe baphinde ukuthi kukhona okuzalunga.
The fundamental problem in Zimbabwe is the issue around the management.
Uhlupho olukhulu eZimbabwe yokuqhutshwa kokhetho, ngakho yikho okufanele lisincedise khona kuqala.
When we go to the elections with transparent, credible, fair elections.
Umeli weBotswana kweSouth Africa umnumzana Lamek Mthekela yena uthe ukukhulumisana yikho kuzavula indlela zokulungisa umumo weZimbabwe.
Let's have an all-inclusive forum where we can have both the government.
Uhulumende kahlale phansi labamabandla aphikisayo nabosomabhizimusi kukhulunyiswane.
Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla ze-ofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende wakwele-South Africa, izizalwane seZimbabwe, inhlanganiso zikazulu kanye lengcitshi kwezombusazwe lwezomnotho. Umphathi Tambo Pandor uthe uzathatha konke okukhulunyiweyo akuse emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika oweSADC ukuze kube yiwo otshoyo ukuthi yikuphi okufanele kuhle kwenziwe okuphangisa. Nakwe-Kuro 7 ePretoria kwele-South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.